uyazi ukuthi iCongress yezana in terms of uncedo ebantwini abakhala ngalwabantu suku zonke ivele kayingeni ndawo angiyiboni endaweni yokuthi kube neCongress mina ngibona ngathi kuba ngabe kuba lomhlangano kwama political parties lama interested groups kucatshwa ngokuthi ilizwe lingabuswa njani kuyekele leyani old era leyani yakuqala kanti ukuthi kulungiswa into yelizwe iCongress yezanu kayisiyo edliwa ngabantu kayisikho ukuphilisa abantu njalo kuvele kakubancedi lutho phezu kokudubeka phezu kwakho ayisiyo mina kimi vela isonto eqakathekile iqakathekile kumbe kibe bona abantu bezanu angikwazi iqakatheke ngabo kwakhona ngoba nxa sibili bele ngqondo sibisibili beqinisile ukuthi ulobathi mgabo ngiwaye bacindezela ebaphusha ukuthi benze zonke lezi zinto ezimbi ngikholwa ngabe kuthiwa baphuma kulokho okuyi-old guard kwabo lokho okuzama ukwenza into ezingelancedo phakathi komhlaba.
Ye, siyabona njalo ukuthi owaye ngumongameli umnumzana Robert Mugabe lomkakhe uGrace Mugabe waxotshwa ke kubandlaleli ababe ngekho kuCongress le. So ungathini ngakhonokho?
Akuvele konke lokho akutsho lutho. Kanti bona babevele behlalele ukuthi base babebusa. So bengasabusi babesilandayo. Kanti okulandwa kuCongress yezani ukudinga indlela yokungena embusweni. So bona sebekhuthiwe vele kabasekokikho abaselani lakuyekela bazihambe. Laba bayakhona baqaphela ukuthi enxela bangathola izikhundla babuse. But mina engikutshoyo ukuthi incedani lizwe iCongress zezanu kade sabakhonombele nge-2050 yancedani kuyini yaphuma lakho njengoba ilizwe lifile phela asonto into esingakhangela kiyo leyana.
Yes, yakuzwa njalo
into esiyifunayo into esiyifunayo thina ukuthi kulungiswe indaba yelizwe alubana kuthula babo beqinisile ukuthi umbuso busifa ngaye kungayisho ukuthi bona bevele sebelahlisiwe umzila wabo wokubusa ngenxa yokuthi bekhayakala ngathi ubabo besefuna umama ngapho ukuthi angene kungayisikho khonokho kodwa bevele bedinga ukuthi bangenise indlela zabo zokubusa so kulani lathi kusho ukuthi kuyabe kuvele kufana lento yona leyenzakalayo ngoba lakathi save nothing to show for it ngabe kuthiwa sebeqalisile nje ukuthi bakhulume ngokuthi kuzakwenziwa lokhu lalokhu ama-reforms avele khona ama-electoral reforms lama-political reforms nama-policies aqondiswe ngandlela enjani njani le electoral system le ilungiswe kube voters roll clean bakhulume ngento ezinjengazona lezo bahlanganise abantu phezu kwesihluko kade bephethwe ngaso kulokuthi babuye babuyele endleleni enjinini yokukhanda isihluko.
Yes.
Hayi. Mhm. Siyasebenzelana vela kusincedi lutho ngisho.
Yes, siyakuzwa kakhulu ke. Kodwa ke siyabona njalo ukuthi bafuna ukuthi uMongameli Mnangagwa ancintise ukukhetho lukaMongameli ngomnyaka ozayo. Uthini ngakhonoko?
Ukuthi
ukuthi ancintise
isifiso sabo bona abantu bezanu yekela benze isifiso sabo. Kodwa mme ngikutsho ukuthi into evele ibunjwa khona la angiyiboni incedi lizwe mina. Ukuza ngena bani ongathethwa ngabantu? Lapha kumele ukuthi ngabe kuthiwa yena lobaba wathe khuluma i-Madam Speaker wakhuluma into eziqedakalayo ezikholisa abantu ukuthi lo muntu utshintshe indlela asibonanga lutho lakathi sasibona lutho.
Kulabanye abathi vele kakhetheki abanye batsho njalo ukuthi kakhetheki lo baba
ekhetheka embusweni phambili kwi-election.
Ye abantu batsho njalo.
Angiboni sibili nxa abantu bele ngqondo angiboni ngoba kuzikhona izihluko ezikhona lokho ezithutshe emaphepheni ayezenza ezinye sasingazazi pho nxa abantu beveza izinto ezimbi kangako abangabuye babuyele yibo labana ababethokozile besestreetini besitsha amasosha athethe ilizwe namhla sokungcono bangabuyela baye ukuthi ngumuntu oright besizwa konke lokho asazi engxenye.